Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olambukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 5 mhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lichumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa abatholakale bele gcikwane le coronavirus bese kukhweze inani labale gcikwane leli elizweni lafika ku 237. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathintambo wezamapolisa othi baqamba amanga.
Isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council, umuntu onguye umphathintambo ku-National Council umama uThabita Khumalo.
Uhulumende sekhweze imbadalo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Milanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala bele gcikwane le coronavirus osokukhuphule inani lalabo abale gcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo. Kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MDCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MDC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Twangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele esithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MDCT isizenzelwa kula mahofisi. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe amahofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathintambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa unkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale leparlamente ele-senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo lizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MDC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani. Njalo uChiruhosa uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe.
Owethu umlando njengeprovinsi yakoBulawayo hayi ulula. Into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council. Usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo. Ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexure C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations. Uthi wona kusection 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe iphambanisile asikezi ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yonale ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla.
Siyezwa njalo iNational Council isithi idingisisile kumalunga ibandla lenu athola ukuthi abantu bathi kungcono bebuyele eParliament. Lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani?
Into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esikwi-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele. Abona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama MP eMDC bakhithwe eParliament. Njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani zokuthi kukhitshwe abantu beParliament. Isinqumo leso senziwa abantu ababili kuphela, akulanto enjalo. Akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament. Uzananzela ukuthi ikhona i-organ yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende manje ikhulume ifake engathi yi-direction manje ekhombele ukuthi hayi ibandla limele likhangele entweni zokujezisa kumbeni ixolele abantu.
Lo ngumnumzana Swithan Chiruhosa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kweze notho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe ZERA lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha yepetulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, uMnumzana John Manguja, utshele idale lePhalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba kuJera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba leyi ama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengalo ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga reviewa yini ama policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe, i rate zangona zichiyene kakhulu ukuba ngathi kube lodubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengiseni kwamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke
kakhulu? Siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma generator kumbe ku transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo yakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku production and distribution chain.
Umnumzana Masimba kuJera yingcwethi ecubungela ezenotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uMabhalani kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMunyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba kabasoze bamhloniphe. Iphephandaba leDaily News lithi amapholisa amise abasekeli bebandla leZANU-PF ukuthi bangene esitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipholisa waze wafa. Amapholisa athe imigoqo yokunqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Ngigama ngithabisi ngwena ngihlala eJohannesburg kule South Africa. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya. Esekhaya iZanu PF idlala ngabantu ayiphume abantu asikhipheni iZanu PF. Sikhathele ngale gama leli. Hayi akukuthi nje iparty. Mina ngibona kungcono ukungena iparty kaThokoza Zulu. Hayi le uChamisa, Chamisa, Chamisa wayo. UChamisa wona uChamisa lapha abantwana bayizolo labo bangena ku MDC manje lapha. Uyabona so thina sivotele ukuthi makhupu angawe uyangena lapha ebe president abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asinvest kungela lutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe uyazama kuyafana yabulala iyathumba abafazi yenzani yabona into ezifana nalezo hayi nathi masiya ngayo iSouth Africa siziphathe kahle liyekele ukuzibiza ukuthi iyinsimbi ngezetsholotho yiyinsimbi ezedlwayo kuyini kona lokhu
sanibonani sanibonani bantu be-studio 7 basakazi be-studio 7 sanibona siyanibingelela nonke siyajabula ukuthi ngisinikeza umsakazo alright siyajabula kakhulu basakazi be-studio 7 lana inkinga esinayo lana i-coronavirus lena ingani abantu bayanda la emzansi la mina ngikhuluma ngisemzansi kumanje sebebaningabo abantu abasephethwele ile coronavirus kunzima kunye futhi indaba zasekhaya uThokozani Khuphe nophugeni wakhe lona nalona uDan Moyo abahlukane nokudilize opposition kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhodi thina asivotelwa ngamakhodi sivotelwa ngabantu iMDC Alliance yachamisa iqembu labantu labo abantu bona bathi bona hey MDC thika makhupu makhupu waphuma wayofuna amavoti wazithola amasithi only 2 seats makhupu kodwa manje napho Dan Moyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusizwe bona bona babhizi ene iZanu PF ibhizi ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salobonani salobonani uStudio 7 mbingelela kumahlaba ezulu nami akodwa ngifuna ukuzisho ukuthi ngoba yazi mina kunento engididayo la kule ndawo bangidlalela la kuStudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC TV MDC Alliance yeZanu iZanu PF ya ugabe wayesuse ubaba uMnangagwala phambi kwethu kwe-deputy president. Bathe mase bethathe umbuso uMnangagwala bamthatha bona bawulandela yini umthetho ukuthi uMnangagwala ebuye ngoba u-deputy president wayekhona u-deputy kaMkhankane. Bona basebenza ngayiphi indlela to ile MDC nale yabochamisa nayo izibe MDC naleyo beze beyivumele ingenele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje masebebona ukuthi wona uchamisa ulapha nawungekho emthethweni angisho ukuthi ngisapota uchamisa noma ngisapota ubani kodwa bangilalele lezi nkulumo lezi kuningi okudidayo la ubuntu lapha sesidlala ipolitiki nathi sesiyadida ngoba nayo uMnangagwala phela akasuzi laphela ngoba naye futhi akahlala ngokusemthethweni iZanu nayo siyadestroya izaphu akuzange kube semthethweni nakho laphana iCountry Unity masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho useve bona ukuthi behlale emandleni okubaphazamisayo ukuthi bengahlale emandleni njalo sofanele njalo bekuchikizwa kushonisa umakhuphe noma ngaba esiza ngendlela eright kodwa ugcina kungathi ngendlela engayona ngoba izenzo zakhe kwakumele lolu daba ifulwalungekho right kokungamelanga bevumele iMDC nalesiholojam ukuthi ingene kukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli wokungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe lelisediwe ukuthi izwe livuphe liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakithi hayi kuhlupheke emazweni ayo ndlela esihlupheka ngayo
linjani nibakaStudio 7 abahle hey mina ibizwa ngokwanele Sibanda ngisebuzwana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe na bazama ukwenzani kanti kahle kahle sibilile MDC yabo leli ayi azuThokozani ngumuntu omdala but ayi into zami kuyenza lokhu ukwenza lokhu ukuthengwa iZanu lo azama ukukhula manje kufanana nawe uMnangagwala lo ngizibuza ukuthi athi why vele ngaphumi yena nje ebulala ilizwe lokhu ebulala ilizwe siyaphambili
yes sanibonani kuStudio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu khulumayo nguProsper wakaNdlovu komagawule endaweni yaseKhezi
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo ngubhova Ngwenya. Ngokuzinza ngizinze ewangi lapha esengigudluke ngayakwakha khona, kodwa ngidabuka etsholoshi ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu basakazi be-Studio 7. Bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi etsholoshwa babambiza Gawule. Uthi kambe ubaba uGawule, itsholotsho ingcole kangaka, itsholotsho indawo edume kangaka, kodwa ungabheka i-business center esetsholotsho indlela eyiyona. Angazi ubaba uGawule ngoba idefenda izanu yakhe kangaka.
ukuthi isimenzeleni iZANU-PF yakho baba uGawule, isiyenzeni iZANU-PF echolotsho okuncomekayo, ngoba icholotsho nje ma i-business center mayibhekile ngathi kusesigangeni lapho kugcwele khona amakhemeswane neZANU-PF yakhe, kube siyakubonga koze hamba phezu kwamathambo abantu ababebulawa igugu round abangenacala. Mhlawumbe uGawule kakubone yini lokho yena, ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe, usebenzele ephoketheni lakhe. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje esikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane lecoronavirus ngapha kwelemelika selifike phansi kwezigidi ezimbili, i-1.8 million, kwafa abedlula inkulungwane eyodwa, 108,051. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID-19 estate seWashington isezimeni esitshiyeneyo. Ugovana indlela akhethe ukusebenza ngayo, usebenza ngezigaba ngezigaba, si-county by county. Owathe siku-stage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika-May. U-stage 1 lo amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile u-stage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapho engihlala khona e-King County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku kusiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebesifakwe nguhulumende, iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even ku-stage 2, asibalelwa khona lamanye ama-county aminyeneyo. So sokuza kwenzakala lapha ukuthi lawo ama-county angabhasiswanga nguhulumende kumbe angabhasiswanga ugovernor, sokuza kumele ukuthi babhalele ugovernor batsho ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama-infections, ababa legciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe, kodwa lapho engihlala khona mina akuvulwanga. Akulale zitolo zokuthenga nje kazivulwanga, kodwa nizokuthiwa kwamanye ama-county abantu sekuvuliwe ama-restaurant, lezinto ezinjeni zokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda, thina kithi hatch akukabi khona lokho. Silokhu simelele nje sibone ukuthi kuzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwa njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso wokuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe ama-park avaliwe, lapho abantu abangahamba bayidlalela khona imidlalo esithenqinyo njenge-tennis, kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa, kuvaliwe kakuvunyelwa, kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wodike sikhangele ebesilazo. Kulabalijumi lanhlanu, 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus, osekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237.
ibandla leMDCT elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla leMDC ebesisetshenziswa libandla leMDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa esithiwa yiHarvest House eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.